namhlanje namhlanje ku parliament lapha u vice president umnumzana nacho enga health ube khuluma ngenyathelo eselithethe uhulumende ekuthini khona abantu ayelatshwe. So ukhulume lokhu ngemva kokuba umnumzana Biti ebuzile uhambelana ngemithetho ukuthi khona ngomthetho ubhekwe sebefakile ukwenzela ukuthi khona sikwazi ukuthi khona into leyo esiyenzayo kayisoze ifake abantu engozini. Njalo ibhajethi yangkhona ibilungisiwe yini njengoba kuthiwa khona enye imithi yangkhona ithengiwe. So ubuyile umnumzana Shenga lapha echasisa inyathelo asebelithethe ngokuthi bazaye lapha abantu njani. Wawuqhaza ubekhuluma ngendaba yokuthi khona sokukhona umthetho oku-Medical Controls Act mayelana ngaleyi imithi esiyisebenzisa. So abantu abesayina sebedonethile nje banika abantu bamahhala imithi efika kuma-200,000 vaccine. So bazawelabe ukhulume wathi khona sizathengwa futhi eyinye imithi i-UK layo izabe sipha nabo-Russia ngale bazasipha. Njalo abantu bazayelatshwa in phases, phase 1, phase 2, phase 3 kusiya njalo. Chabisa abantu ababona ukuthi 300,000 bebuntu bona bazanika ama-local authorities ukuthi banike abantu ezibhedlela khonapho nakufoswa umuntu kodwa ama-front line workers bonke kuyakufuze unase lo muthi. Yikho akukhulumayo lapha.
Njengamalunga edale lephalamende likwamukele njani lokho? Kube le mbuzo yini emningi nengi njengoba abanye benganabasuthiseki ngokuthi uhlelo lolu luqhutshwa ngemfanelo?
Imbuzo ikhona eminingi yeminyade yiphendula lapha ezibuzwa njengabantu abatshetsheneyo njengoba kwazise kuvithwa nenye imbuzo akaphenduli nathi ebesibuza. Abantu abaningi bapha intwaba eyesabayo ngentwaba zingazisiyo lezi bathi le imithi leyi akunathi uhulumende lamaprezidenti kathathe sibona ukuthi uyanatha ngoba lizasibulala le imithi. So abantu bayabe lokho besaba. So ama-MPs labo bayabuza ukuthi khona njengoba imithi leyi sesefike nayihlola yini ukuthi khona libona ukuthi khona imithi leyi ilungele ayina-after effect yini azalimaza abantu. Yikho enye imibizo enye imibuzo esiyibuzayo lokuthi wabe ukuthi khona uhulumende usethiwe le imithi uyabenika abantu abanjani. Yiyo enye imibuzo ebuyileyo la kodwa hhayi ubephendula nje kuhle naye ebonisa abantu ukuthi khona kumi kanje kanje.